Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC. Walambulela kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 27 kuNtulikazi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, sebezenkulungwane ezedlula ezimbili lengxenye 2512 asebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe.
Ama COVID patients wonke ayahamba eUBH kathesi ku amanesi ase strike. So ubona ukuthi u-one nurse uzokwanisa ukunisa ama patients amaningi. Konoko akuhambe kuhle kuyabangela ukuthi unesi lo aqine abambe umkhuhlane.
Abongi esibhedlela se-United Bulawayo Hospital bathi basengozini enkulu ngenxa yenyathelo lokuthi leso sibhedlela sesigcinelwa abaqiniswa ngumkhuhlane we-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa ngolumsakazo. Sebezinkulungwane ezedlula ezimbili lengxenye 2512 asebefunyenwe bele-COVID-19 eZimbabwe. Asebesinde kuleli gcikwane lokhu bengamakhulu edlula amahlanu 514 labulala abangamachumi amathathu lane 34. Ukuthi inani lasebehloliwe ukuba bale COVID-19 loba hatshi lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu 129,866 emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe bele gcikwane leli. Sebezinkulungwane ezingamakhulu phose ayisithiyangalolunye 844,542 labulala inkulungwane ezidlula ezilichumi lasikhombisa 17,682 kwasinda inkulungwane ezingamakhulu phose ezenhlanu 489,948 kubika abenhlanganiso ye-African Union. Emhlabeni jikelele asebetholakale bele coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezilichumi lasithupha 16,480,680 kuthi asebebulewe yileli gcikwane sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisithupha 653,292 abasinde kuye beyizigidi ezedlula ezilichumi 10,091,141 kubika abenhlanganiso ye-Worldometer. Abongi esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals bathi basengozini enkulu ngenxa yenyathelo lokuthi leso sibhedlela sesigcinelwa abaqiniswa ngumkhuhlane we-COVID-19 ngesikhathi izibhedlela ze-Thorngrove le-Ekulisileni zilungiselelwa ukwamukela izigulane lezi. Ukuthi impilo hospital hiyo esizakwelapha eminye imikhuhlane kobulawayo wonke jikelele. Ubathabile Masuku sethulela loludaba ngugcweleyo.
Izibhedlela ezazivele zilungiselelwe ukuphatha ababanjwa yi-COVID-19 esekusileni kanye lese-Thorngrove lokho zingakapheli ukulungisiswa. Okwamanje abantu abagulayo belatshwa e-UBH kanye le-Thorngrove. Kodwa abongi esibhedlela se-UBH bathi lokhu kubafaka engozini enkulu ngoba bebalutshwana abasebenzayo ngenxa yokukhalala umsebenzi okwenziwa ngabanye babo kanye lokusilela kwempahla yokuzivikela. Umnumzana Anthony Majongo ongumgcini sihlalo wenhlanganiso yabongi e-UBH uthi kunengi okungaphathwa kuhle ngaleli nyathelo.
So size indawo yokuthi ama-COVID patients wonke ayahamba e-UBH kathesi. Kati lapha ngibone kule nkinga lapha ukuthi vele kathesi amanesi ase strike. So inkinga ngeke ukuthi sizobona ukuthi u-one nurse uzokwanisa ukunisa ama patients amaningi. Konoko akuhambe kuhle kuyabangela ukuthi unesi lo aqine abambe umkhuhlane.
Omunye osolelesi sinqumo uDokotela Mthabisi Bebe othe lokhu kukhomba ukwehluleka kukahulumende.
Kungabe kungumbono omuhle kodwa into eqathekileyo ukuthi kulesibhedlela kuthiwa yikusilene hospital igovernment iyehluleka ukuthenga imithi, ukuthenga imbhedi ukuthi iye kusilene hospital ivulwe. ukwehluleka kwe-government yikho sibona i-government xa sikusebenzisa i-United Blue Eye Hospital. And futhi into kumele siyinanzelele lapha yokuthi yekule coronavirus but kulabantu abalemikhuhlane, abale-TB, abale-HIV, abale-diabetes. So abantu laba bazakuya ngapha. Impilo yona iyodwa angeke ukwanise lokhu ngoba isitafu sangikhona simlutshwane. Amanesi zakustrike.
Umnumzana Mike Ncube oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi isikhathi sesiside kulokhe kuthiwa izibhedlela zeThornkroof lekusileni ziyalungiswa.
Lokhu kuyadangaza inhliziyo kakhulu ngoba singakhangela i-corona leya isiyo into eqalise lamhlanje. Kuyinto esilezinyanga lezinyanga. Sikhuluma ngezibhedlela zekusileni laseThornkroof kade zivele zimile zona zilaphana. Okungangokuthi into yathi ifunakala njengama-renovations kuphela. Kodwa singakhangela isikhathi sakhona ukuthi silapha kareza ngoJulay, into leyi kwaqalisa i-lockdown yokuqala ekupheleni kukaMarch. Akulanto esiyenziwe mayelana lokwakha kumbe ukuthi indawo lezi zifanele ukuthi zibe ama-quarantine centers. Kuyinto edabulisa umoya sivili.
Umqondisi wesibhedlela sempilo uSkhwica Mfundo Solwayo Ngwenya uthi inyathelo lokwehlukanisa izigulane lenza kube lula ukuvikela ukumemetheka komkhuhlane.
Omongikazi labodokotela labo umkhuhlane uyabahlasela njengabantu. Yenele ukuthi bahlasele behamba khonapha behlangana lani ku-community kumbe ubahlasele ezibhedlela. Yikho nxa sokuthi sibahambisa endaweni lapha okubonakala khona ukuthi umuntu wonke ule coronavirus begqoke kuhle izigqoko ezembatho okumele bazembathe bewonga laba abantu. Kuzanceda ukuthi umkhuhlane ungamemetheki.
Imizamo yokuxhumana lomqondisi we-United Bulawayo Hospital udokotela Nasisiya Sitswanga yehlule. Unobhala wakhe ubethi usemhlanganweni kodwa utshele abephephandaba le-chronic ukuba ngempela viki besebelalise izigulane ze-COVID-19 ezilikhulu lambili i-102. Wengeze wathi ezinye zezigulane ebezise-UDH kumele ziye empilo zilindele impumela ngemva kokuhlolwa ukuba bangabe bele coronavirus na. Inani labantu abalegcikwane le-corona koBulawayo lokhe liqansa okuveza ukuba idolobho leli lisengozini enkulu. Kunje inani lasebetholakale bele COVID-19 selingamakhulu edlula ayisithupha i-664. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Idale lePhalamende libanjwe ngamandla ukuma ukusebenza ngemva kokutholakala kwabantu abane bele COVID-19 abagoqela amalunga amabili aleli dale isisebenze esisodwa sedale lentathela izindaba eyodwa. UMavis Gama usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Ukumiswa kokusebenza kwedale lePhalamende kuze ngesikhathi sekulamankampani ambalwa asethe ama ukusebenza kanye lezibhedlela ngemva kokutholakala kwezinye zezisebenzi zile COVID-19. Lokhu kuvezwe ngumabhalane omkhulu wePhalamende umnumzana Kennedy Mugove Chokuda othi laba bantu batholele ligciwane behamba ngomsebenzi ezabelweni ukuyahlangana lozulu. Laba bantu sebexwayiswe ngabezempilakahle ukuthi bahlale emzini yabo bangahlangani lozulu ku self quarantine. Lesi sehlakalo siza sekulembiko njalo yokuba kulesiphatha amandla sebhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe esesilahlekelwe yimpilo ngemva kokuhlaselwa yile ligciwane. Omunye wabasemkhankasweni yokulwela ilungelo likazulu umnumzana Rejoice Ngwenya ongumkhokheli we Coalition for Market and Liberal Solutions uthi kusobala ukuba kaluqakathekiswa lolu daba lokusabalala kwe-COVID-19.
Umumo wezempila kahle kawumanga kuhle. Amadokotela, amanesi bayakhonona, kabalazi imali zokuhamba emsebenzini, bayalamba. Kukanti uhulumende esilaye, imali zakhona ziyabe zilokhe zithathwa zinika amasosha amapholisa. Kutsho ukuthi vele kabazwisisi ukuqakatheka kwempilo. Kulogcibo igciwane le-COVID kathesi. Balokhu bephitheka ngokuthi bajabulise amasosha lamapholisa. Akulamsebenzi lokho, akulampilo phezimbawe.
Umqondisi wenhlanganiso yeGwanda Community Youth Development Trust, uNkosazana Chasisile Ndlovu, uxwayisa uhulumende ukuba amise imbuthano eqoqwa iziphathamandla zakhe okuphambana leziqondiso ze-lockdown azibekayo.
Abakhokheli bethu kabananzelele ukuthi lapho nxa behamba bebuthanisa abantu, kabananzelele izimiso ezafakwa yi-WHO, ezafakwa yi-Government of Zimbabwe, ukuthi abantu bahlalelane kathana lakhathana njalo begqoke ama-mask. Lokhu ngikukhuluma kakhulu ngoba ngilokukhathazeka ngendlela i-Health Ambassador ayenza ngayo. Lapho nxa sibona amapikitsha, abantu babe bengahlalelananga kathana njalo lokho kuyayenza umkhuhlane umemetheke.
Udokotela Henry Madzorera, ingcwethi wezempilakahle owake waba ngumphathintambo wezempilakahle ngesikhathi sohulumende womanyano, ukhuthaza uhulumende ukuthi alungisise isimo sezempilakahle elizweni ngoba ukukhalala umsebenzi okufuna ukwenziwa ngodokotela asebehlele emsebenzini wesikhathi eside ama-senior doctors kuzokwengezelela kumonakalo ovele ukhona elizweni kwezempilakahle.
Government's failure to deal with the senior doctors' grievances.
Ukwehluleka kwakhe uhulumende ukulungisa udaba labodokotela asebelesikhathi besebenza kuzodala inkinga enkulu. Uhulumende kumele angaluthathi lula lolu daba. Siyazi ukuba odokotela abasanda kuphutha izifundo zabo kanye labongi bevele kade bakhalala umsebenzi, vele ezempilakahle sezikusimo esibi elizweni, kazilutholi usizo olwaneleyo izigulane. Ukukhalala umsebenzi kwabodokotela asebelesikhathi besebenza sekuzongezelela kunkinga ezivele zikhona kulolu hlangothi.
Stoppage action will be catastrophic.
Abenhlanganiso ezehlukeneyo kanye lozulu bahlezi bekhonona ngokwenza kweziphathamandla zikahulumende ezibhoda santando elizweni zibuthanisa abantu emihlanganweni okubeka uzulu engozini yokuthola leli gciwane. Kunje umkamongameli uNkosikazi Auxillia Mnangagwa ongummeli njalo wezempilakahle elizweni uqhuba imihlangano yokufundisa uzulu phezu kwaleli gciwane okungokunye kwabathi kungabangela ukumemetheka kwe-COVID-19. Kunjalo nje abenhlanganiso yomanyano wamazwe angentshonalanga e-European Union baphele Zimbabwe isipho sezigidi ezilithumi lasithupha zamadola eMelika yokusiza abaswelayo ngalesi sikhathi se-COVID. Embikweni owethulelwe abezindaba, ummeli wohlangothi olubona ngosizo ngesikhathi sengozi uMnumzana Jonas Renalchich uthi abenhlanganiso yakhe batholisela imali ukusiza ikakhulu labo abalahlekelwe yizifuyo kanye lezilimo ngenxa yokungani kuhle kwezulu kubangelwa ikuguquka komumo womkhathi i-climate change. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ibandla le-MDC Alliance lithi uMnumzana Mazwi Ndlovu, ilunga lalo lebulilima, isidiko 2, ubhubhile ngolwesine kulandela ukutshaywa kwakhe ngabatsha bebandla le-ZANU-PF ngemva kokukhonona ngendlela ukudla okwabiwa ngayo kulesi sigaba abebandla lakhe bengakutholi. I-Studio 7 ayinelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba. Umgcinisihlalo webandla le-MDC Alliance eMathebeleland South uMnumzana Solani Ngwenya uthi basazama ukuphathisa imuli kamufi yena okhangelelwe ukungcwatshwa ngolwesithathu. Kubikwa sokubotshwe ipholisa lesigaba ele-Neighborhood Watch ngalolu daba njalo amapholisa ayadingisisa ngalo. UMnumzana Solani Njenyama Moyo usichathisela okuningi ngalolu daba.
Inokudana okukhulu ngokuwelwa ilifo elimnyama ebulilima East eward 2 eGwambe. Okwenzakaleyo ngolwesine abantu babizwa eGwambe ukubana bazobhalisa ukubana bazahola umumbu. Abantu babebaningi kakhulu. Kuthe ngolwesine khona lapho indoda eyiyo esichileyo wase buza ukuthi kungani yena engabhalwa. Umazi uthe nxa esebuzela ukuthi kungani engabhalwa, bathi asoze bembhale ngoba lowo mumbu ozoholiswa abantu ngumumbu wezano. Engumumbu wezano nje akumelanga ukuthi yena ebhaliswe. Uthi wokunanzelela wasenanzelela ukuthi kakhulu abantu abaningi sebekhona lapho sebeqala ukumangala. Kwathi abanye abayi-6 abanye labo bakhuluma ukufana nayo ukuthi kungwani umazwi engabhalwa. Chairman wezano wasesithi hayi ukudla lokhu ngokwezano. akusiko kona akwena abantu bathe sebebhalela abantu wathi ayena wazibuza umazi ukuthi wayengabhala uthe sokunjalo ke basebesithe bampini hayi libuye kusasa elingabhalwanga lina ngolwesihlanu sekhulumisana nani ukuze silibhale ngolwesihlanu komazi basufuka bebuyela khona ngale kanti kwasokuyiplani vele uthe efika wathula ukuthi abaningi basebegqoke izigqoko zabo zezano PF bathe ngokufikeni basebembuza ukuthi wena ubusithini wena ukuthi wawo khala ukuthi awubhalwa kwaba kuqaliswa khonapho kwakhulunywa kwathi ubaba uThuboyi Moyo owayenguthichara ePhumuza onguyo lipholisa lesigaba waseqalisa ukubopha umufi bathe sebembophile bonke la mapholisa abayi babesigaba bekhona lapho baqalisa ukumtshaya sebehlangene bonke lalaba bezano PF bamtshaya bathe ngokumtshaya kwabo ngeFriday impela bamlimaza kakhulu wathwalelwa esibhedlela uthe ngokuthwalelwa esibhedlela ePlumtree wadluliselwa kobulawayo kwathi izolo ke waba umuntu ositshiyayo etshona.
Udaba lolu lubikiwe yini emapholiseni njalo athini ngalo?
Udaba luhanjisiwe emapholiseni okokuqala bathi umzali ubaba wakhe uthe sesiyakhona ngale emapholiseni wafika wathola istatement sesikhona kwathiwa kasayine kuphela. So ke sithe nxa sibuza amapholisa athi khona hayi.
Lowo ngumnumzana Solani nje Mnyama Moyo, umgcini sihlalo webandla le-MDC eMathebeleland South. Kusenjalo isiphathamandla sebandla lezanu PF eMathebeleland South, umnumzana Malaki Nkomo, omela insiza South edalele ePhalamende, uthi lanxa engalalwazi lokwenzakeleyo ngalolu daba, kuyadanisa njalo umthetho webandla lakhe awuvumi ukuthi ukudla kwabiwe ngokukhethana.
Ekuphiweni kokudla siyakwazi ukubana osikomithi kanye nezisebenzi zikahulumende ndawonye lamasabhuku yibo abantu abama phambi kwabantu belungisa abantu abafanele bathathe ukudla. So amboni mina ukuthi abantu uma sekuthe kwenzakala isehlakalo esinjengalezo sebangathi iZanu PF ithe. IZanu PF ayingeneli entweni zokudla. Abapha ukudla kukhona kulotshiwe naku-constitution ukuthi ngobani. Izisebenzi zikahulumende ezikukhokhela amasabhuku bendawonye laba-social welfare kanye besupervisor u-DA. Ibo ngani kunjalo kokwepolitics hayi.
Ye manje laba nxa bekhuluma bona ukuthi ngempela libona ingani bengabe bezibazela nje lokho akungeke kwenzakala njalo.
Abantu bathanda ukuthi ezizinto bathanda ukuthi bangcolise ibandla eZanu PF. What kuphinde kukhona ukuthi amboni mina ukuthi kulabantu abangasukela kanjani ngoba siyakhangela abantu enayindini. Abantu bahlezi ngobuhlobo, abantu bahlezi ngobungani, abantu bahlezi ngokwazana. Kunjalo nje abantu babekufika beselani inkasabhuku. Bazani ukuthi ubani lo ngubani, lo ubani lo ngubani. Amponti bangasuka kuze kube nokupoint ukuthi nase singabe eZanu PF akuthanda abantu be-MTC. Abantu baphila ngokwazana ezigabeni zabo. Okwepolitics ngakusebenzisa ikakhulu thina iZanu PF sikwazi ukuthi i-politics sisebenzisa ngokuya kuma-elections. Siyaqeda lapho sesiqalisa thina ukuthi wonke umuntu ngaphansi kukahulumende onjani okhethwe ngabantu. Kulusizi uma kuthe kwaba nesehlakalo esinjalo ukuthi umuntu agcine esifa. Kodwa mina ngokubona kwami uma kuthe kwaba njalo kungaba kuyikwenza kwezikhiwe. Ayikhona ibandla leZanu PF, abantu bangangifanele ibandla leZanu PF. Abangabe bakwenzile ababanjwa amapholisa babotshwa. Ekuphiweni kokudla siyakwazi ukubana osikomithi kanye nezisebenzi zikahulumende ndawonye lamasabhuku yibo abantu abama phambi kwabantu belungisa abantu abafanele bathathe ukudla. So amboni mina ukuthi abantu uma sekuthe kwenzakala isehlakalo esinjengalezo sebangathi iZanu PF ithe. IZanu PF ayingeneli entweni zokudla. Abapha ukudla kukhona kulotshiwe naku-constitution ukuthi ngobani. Izisebenzi zikahulumende ezikukhokhela amasabhuku bendawonye laba-social welfare kanye besupervisor u-DA. Ibo ngani kunjalo kokwepolitics hayi.
Ye manje laba nxa bekhuluma bona ukuthi ngempela libona ingani bengabe bezibazela nje lokho akungeke kwenzakala njalo.
Abantu bathanda ukuthi ezizinto bathanda ukuthi bangcolise ibandla eZanu PF. What kuphinde kukhona ukuthi amboni mina ukuthi kulabantu abangasukela kanjani ngoba siyakhangela abantu enayindini. Abantu bahlezi ngobuhlobo, abantu bahlezi ngobungani, abantu bahlezi ngokwazana. Injalo nje abantu bakusibesela ngikasabu. Bazama ukuthi ubani lo ubalungu ba. Abantu bayashaya kuze kube nokupoint ukuthi nase singabenza impilo. Asithanda abantu beMDC. Abantu baqhina ukwazana esigabeni zabo. Okwe politics ngamsebenzisa. Ikakhulu thini ngamthembu sikwazi ukuthi ipolitics isebenza ngathi kuba elections. Siyaqeda lapho sesiqalisa thina ukuthi wonke umuntu ngaphansi kukahulumende onjani okhethwe ngabantu. Kulusizi uma kuthe kwaba nesehlakalo esinjalo ukuthi umuntu agcine esifo. Kodwa mina ngibona kwami uma kuthe kwaba njalo kwaba kuyikwenza kwezikhiwe. Hayi khona ibadlala ezamtiye abantu bangangifanele ibadlala ezamtiye. Oba ngabe bakwenzile ababanjwa amaphoyisa ababotshwa.
Lo umnumzana Malaki Nkomo isiphathamandla sebandla lezanu PF eMathebeleland South njalo emela insiza South edalele parliament. Live Talk namhlanje siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe yi-COVID-19 ngesikhathi inani lasebetholakala beligcikwane leli liqansa okwethusayo eZimbabwe. Kodwa likhumbule izihlobo alenelisi ukungena kulolu hlelo ngocingo njengoba sisebenzela emakhaya ngenxa yaleli gcikwane. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Melika libikwa lilabantu abazinkulungwane phose ezingamashumi athobaminembili 78,000 abatholakale bele COVID-19 ngalanga linye la izolo ngesonto kuphela. Leli nani selikhuphule inani lasebefunyanwe belaleli gciwane elizweni leli kwaba izigidi ezedlula ezine 4.23 million kubika abekolejini leJohns Hopkins University. Isigaba seCalifornia yiso esikhokelayo ngenani eliphezulu lababanjwe bele COVID-19, lilandelwa isigaba seFlorida. Abenhlanganiso yezindaba iye Bloomberg babike ngomvulo ukubana umcebisi omkhulu kweziphathelane lezomvikela weleMelika, uNational Security Advisor uRobert O'Brien, uhlole watholakala elegciwane leCoronavirus lamhlanje. O'Brien ubikwa ethelelwe leli gciwane embuthaneni wabemuli yakhe. Ngakho ke khathesi uhlezi eyedwa emzini wakhe engahlangani labanye abantu labemuli ku-self-isolation kodwa esebenzela engekhaya. Abaqhuqhuzela ukulondolozwa kwelungelo loluntu kwele Malawi bakhuthaza uhulumende ukubana ehlise inani lezibotshwa ezisemajele ngemva kokuphuma kombiko othi kulezi botsha ezedlula amashumi 51 ezifunyenwe zile COVID-19 nganye labalinde abalishumi lasithupha 16 besithi kabakhululwe bonke asebele gciwane leli ukuze bengatheleli abanye. Izakhamizi zedolobho lakoBulawayo ezivele zibhekane lodubo lwamanzi kanye lokumemetheka ngesiqubu esiphezulu komkhuhlane weCOVID-19 zikhala ngokuthi lezi nhlupho sezisengezwa ngokutshona abantu belayinele ezibholaneni lasezimoteni zekhansili ezibabela lawo manzi. Bathi batshona besondelene duze leduze okulakho okumemethekisa iCOVID-19. Ngalesi isikhathi idolobho leli likhokhela ekubeni lenani eliphezulu lasabebanjwe belegcikwane leli eZimbabwe. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labantu bakoBulawayo lithi likhathazekile ngoba phezu kodubo lwamanzi sebebhekane lodubo lokuqansa kwabatholakala bele COVID-19 edolobheni leli. Nanku selihamba phambili ekubeni lenani eliphezulu lababanjwa iCOVID-19 ngoba betshona befolele ukukha amanzi ezibholaneni lakumatanka amanzi ezimota zekhansili. Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Onias Chuma usole kakhulu ukusilela kwamanzi ethi kwenza abantu bengananzi iziqondiso ze-lockdown.
Ngidube sibhekane lalo dubo lwamanzi and yatshona ukuthi futhi lwakhona sinase sisesibhalaneni sihamba singabantu sibaningi siyisiminyane ngapha kulo dubo le-COVID asangazithi wenze njani kungena-social distancing akula nomuntu omonitayo abantu uthi yamonitha kanjani ukuthi atleast ibe ziphathe kanjani phambi kwa social distancing.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo undodana Moyo uthi iCovid-19 iyasabalala ngesiqubu esikhulu kubangelwa ukuthi abantu bafuqwa ukudinga okokuziphilisa.
Sinanzelela udaba lomkhuhlane weCovid-19 luqhubeka lukhwela malanga wonke obulawayo, iningi labantu libamba umkhuhlane lo. Lokho kubangelwa ukuthi abantu kobulawayo bayahlupheka baswele ukuthi baphile njani.
Olwena amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi ukumemetheka kweCovid-19 kuliqiniso ngoba abantu abalamanzi okugeza izandla njalo abantu bahlala beminyene.
Okwenzakalayo kobulawayo okubana amafigazi ayaqansa kungabe kuliqiniso, kodwa okulusizi ukuthi ungakhangela abantu badubeka bagcwele iganga lonke emabhasini, i-testing yangkhona iphuwa. So ngibona ngazathi vele uBulawayo uzadlala ama-figures echanza ngoba abantu abavela outside the country South Africa, uBulawayo olabantu abaningi abahambe South Africa. So konke khonoku kutshengisa ukuthini ama-figures uzachanza, njalo ukuswelakala kwamanzi koBulawayo khonoku njengoba sikuthi ukuthi every time umuntu ngoze geza izandla akula manzi.
Isikhulumi sekhansile edolobho lakoBulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uchaze ukuba idolobho alisela manzi, yikho sebeyabela abantu amanzi kuhlelo lwe-water shedding.
Uba sikhangela amanzi la akumadamu, njalo lamadamu asesiwasebenzisa kathesi, kusho ukuthi amanzi angenayo edolobheni esesiwatreat-a kuba akhona ukuthi etreat-o sesiba malutshwana. Esesikwenza njengedolobho sesingezelile ama-hours lapho esihlala khona singalamanzi, sesithi amanzi azabuya once a week.
Inani lababanjwa umkhuhlane weCovid-19 lokhu liqansa okwethusayo edolobheni lakoBulawayo eliyilo eselikhokhela ukuba lenani eliphezulu elizweni jikelele labantu asebethe babanjwa lumkhuhlane lokulahlekelwa ngumphefumulo. Lolu dubo lweCovid-19 lubikwa selumemetheka lasemhlubulweni wonke nje weMandebeleni. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kwezemidlalo, lisile ngesikhala senaliti ekugonyulweni esigabeni se-English Premier Soccer League, iqembu lomdlalo wenguqu ele-Aston Villa lona elidlalelwa isizalwane saseZimbabwe uMavela Sinakamba. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu la-Aston Villa liphuthe imidlalo yalonyaka lihlezi endaweni yesine nxa usuka emsileni wengalane lile mihlomelo ngamashumi amathathu lanhlanu ngemva kokuba libe ngutshikilobhanqa 1-1 leqembu le-West Ham emdlalweni walo wokugcina. Iningi labalandeli bomdlalo wenguqu kweleZimbabwe bewulandela lumdlalo ngoba iqembu le-Aston Villa lidlalelwa ngumdlalo odabukayo kweleZimbabwe uMavela Sinakamba, njalo uyise walumdlali u-Anthony uthi bathabe babamanzi ekupheleni kwawo.
Sijabule kakhulu nge-survival ye-Aston Villa, asilalanga thina. Sinesilala ngabo 2-3, we chatted lo mavi from 12 up to 2, everyone was happy. Ngabo bruru bakhe khona ngale abanye angilalanga, sibe sithabe kakhulu because singakhangeli ukuthi team is a survivor. It was a miracle. Konapa sijabule sifile.
Amaqembu amathathu akhunyulwe kusigaba se-English Premier League ngabaliswa ele Norwich, ele Watford kanye lele Bournemouth. Iqembu le-Aston Villa like ladlala kweminyaka ethile kusigaba esiphansi khona le kwelengilandi, njalo u-Anthony uthi uMavela uthembise ukuba ngomnyaka ozayo bazadlalela kude lasemsileni wengalani.
Like was here futhi basurvivile because uthi hayi bekunzima. Since wire overseas from France, Netherlands, Belgium uthi hayi English league kuyafiwa, but uthi hayi come this coming season kuyabe sekufiwa because sebekwazi ukuthi vele kuhamba njani, abasesabi team into esifana lazonezo.
Iqembu leLiverpool ile liphakamise isicoco kwelengilandi ukuthi amanye amaqembu azaphatheka kumncintiswano we-UEFA Champions League, ngabalisa ele Manchester City yona iliqedile isendaweni yesibili, ele Manchester United eliqedile isendaweni yesithathu kanye lele Chelsea eliqedile isendaweni yesine. Kolunye udaba olufanayo iqembu le-Yeni Malatyaspor elaseTurkey elidlalelwa umdlalo kweleZimbabwe uthi Necdetebe likunyulwe kuligi yaphezulu khona lekwele taking yemva kokuqeda imidlalo yalo lisendaweni yesibili nxa usuka emsileni wengalane yemiklomelo bekungumnyaka walo wesithathu ukudlala kusigaba se-Turkish Super League leli qembu ikanti uHadevena bekungumnyaka wakhe wakuqala ukulidlalela ngimele iCity 7 ngobulawayo inguJoseph Njanji.
Singakehlukani sihlobo, lesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Sebezinkulungwane ezedlula ezimbili lengxenye 2512 asebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.